sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo omhla ka 18 Ntulikazi 2022 ngumfratsetis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngathusathu budgetile ukuthi ngiyathenga ngemali engaka nge-$20 yami ngizathenga ukudla kwamungaka uthole kudala kukhuphukile. Futhi ukuzwisa ubuhlungu ukuthi ezitolo lapha ngisibhadala ngedola, i-US dollar esingalikholiyo.
Abe-Reserve Bank of Zimbabwe baqoqa umhlangano labosomabhizimusi ngodaba lokuthengisa ngedola leZimbabwe eliyisilinganiso somkambo wensitha nxa liqhathaniswa lele Melika.
Sina esikufunayo ukuthi abantu bazi ngenkululeko yabo. Whether ungowephathi yangale kumbe iphathi yangapha, thina asikhethi iphathi yakho. Njalo khona futhi asifuni ukupromota any party izomba ngazo. Lesi kupromotayo sokukhuthazayo yikuthi abantu bazi Zimbabwe namhla ngaseZimbabwe.
Abakha indawo e-Museum of African Liberation le-Liberation City bathi lokho abakwenzayo kakulani lezombusazwe. Bona bajonge ukuvuselela lokulondoloza imbali yezwekazi leli kuphela. Abesifazane bamukela ngenjabulo indlela eseyalosungulwayo ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization, WHO, yokuhlola imvukuzane yomlomo wesibeletho e-self-sampling. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iziphathamandla zebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ziqoqa ukuba lomhlangano labosomabhizimusi ngodaba lokuthengisa ngedola leZimbabwe eliyisilinganiso somkambo wensitha nxa liqhathaniswa ledola leMelika. Kukanti ke bona bayabe belithenge e-RBZ ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukile mayelana lendlela intengo yempahla esiqanise ngayo emavinkilini, bethi indleko seziphezulu kwenzuzo ngenxa yomkambo wensitha. Isakhamuzi sePhumula South wobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi amanye amavinkili asesala khona ukwamukela idola leZimbabwe.
Ngathusathu budgetile ukuthi ngiyathenga ngemali engaka nge-$20 yami ngizathenga ukudla kwamungaka uthole kudala kukhuphukile. Kudala kuphezulu intengo, kudala iphezulu. Futhi ukuzwisa ubuhlungu ukuthi ezitolo lapha ngisibhadala ngedola, i-US dollar esingalikholiyo. I-US dollar lela siliholi lokulihola but yo ama-price acharge ezitolo.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo uSenator Khaliphani Phugen uthi uqoqa ukuyaphanyeka udaba emapholiseni lakukhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ngoba eyalelwe ukuthenga ngemali yeZimbabwe.
Nami ngenze ngiqatshela ukuthi ngithenge ngemali yeZimbabwe. Licala ke lelo, amapholisa akwazi lokho onyangahlala lemgwaqweni lapha ngalibuza lathi licala lelo. Licala lelo, so abantu bakithi abahambe beyovula i-case ke sibone ukuthi uhulumende uzoresponda kanjani kulokho kuphulwa komthetho wobuhlungukazi wokuhlukumeza abantu bethu.
Umongameli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lamayunivesithi eyeZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uthi abafundi abaningi abesenelisi ukuya esikolo ngoba intengo yokugada ikhuphuka njalo nje.
Ukukhwela kwentengo zamagoods lama-services kwa-affecta thina kakhulu ama-students ngoba asisebenzi. Kodwa siyazibonela ukuthi senelise ukuqeda usuku ngezinto zeninzi zabe sezikhweziwe. Ama-goods la esikhuluma ngawo ikudla esiphila ngakho esikolo esikuthenga ama-services. Kungakhwela i-fuel, kukhwela amagesi, kukhwela amanzi, kusho ukuthi kukhwela i-school fees sethu. And thina sisebenzi siphila ngemali esiphiwa ngabazali. Abazali labo nxa sobesinika kumibhijana leyo eseleyo phezu kokuthi labo bathwalise nzima ikukhwela kwentengo lezi. Sigcina sesiswela ukuthi senelise njani ukuhamba esikolo or ukuthi senelise ukufunda ngoba imibhijana leyo esale ebazalini yiyo ese-expecta ukuthi senelise ubhadala ukuthola lokhu osekukhwezwe intengo.
Umcebisi enhlanganisweni ebona ngelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Yebo kambe imali yeZimbabwe iphelelwa ngamandla nxa uyiqathanisa lemali zakwamanye amazwe, kodwa okunye sokusenzakala yibugebengu nje obupheleleyo. Ungakhangela ukuthi emakhombini irethi i-450 ungabhadala ngedola bakupha i-$150 kodwa ngamabhondi i-300. Uye esupermarket ufice i-600 irethi, uye kwenye supermarket i-850, uye kwenye supermarket ufice i-1000. Yibugebengu obukhulu osebusenzakala lapho. Kuyadingakala ukuthi kulungiswe masinyane ngoba kuyalimaza abathengi kakhulu khona lokho.
Ohlaziya ezomnotho ezweni umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende sekumele alungisise udubo lokusebenza kwemali ezehlukeneyo emkambo wezemali.
Akusizi ukuthi uhulumende athi uzababhadala ngomholo we-$420 ngoba umntengo yakhona ayisiwe esesitolo. Uthi bengaqeda isikhathi le na besilwa lukhulumende bedinga imbali zangaphandle. Kabathi uhulumende nxa usibhadale imali usebenzisa imali yeZimbabwe inyanga yakhona nxa intengo e-MCN emnyama i-$800 ngababhadale ngentengo ye-$800 ngumholo we-$800 nxa i-$1000 ngababhadale ngo-$1000 ukwenzela uhulumende engatshaywa likhanda ibhadala izisebenzi zakhe imiholo ngemali eyangaphandle kwelizwe.
Emizameni yokulungisisa ukusebenza kwedola leMelika, abebhanga le-RBZ baqoqa ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare okhangelelwe ukuphuma lamacebo okulungisisa udaba lwentengo ikakhulu kubosomabhizimusi abaphiwa amadola eMelika yileli bhanga, kodwa begcine behlawulisa uZulu ngesilinganiso somkambo wensitha osufike kunkulungwane eyodwa kudola linye leMelika. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo. Nyungu Anastasia Ndlovu.
Inkampani ye-Institute of African Knowledge Public Relations, INSTAC, ephatheke ekwakhiweni kwendawo yokulondolozwa kwembali yempi yokukhulula amazwe awezwekazi labensundu embusweni wabahuquluzi benotho eye-Museum of African Liberation ledolobho le-Liberation City ithi lokho ekwenzayo kakulani lezombusazwe, kodwa ikhona nje ukuvuselela lokulondoloza imbali yezwekazi leli kuphela. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kokuba inkampani le namhlanje ibize intatheli zindaba ukuba zizebona umsebenzi osuwenziwe ekwakhiweni kwendawo le ekugcina imbali yakuzwekazi le-Afrika. Isikhulumeli se-Institute of African Knowledge, umnumzana Joseph Nkani, uthi bafuna ukuba imbali ye-Afrika ekwamanye amazwe iphendukiswe kuleli zwekazi.
Iqakathekile ngoba kumele abantu bazi ukuthi bavela ngaphi. From umbono wenkululeko yi-history yikutshengisa nje abantu ukuthi no abantu be-Afrika bakhululeka njani, you know, from i-colonialism. So kusebenzekile ukuthi kumele sibe lama-artifacts, ama-stories tshengise abantu ukuthi no abantu abamnyama basesikhathini esinzima ese-colonization abantu benza ama-initiatives atshiyeneyo ukuze bafike lapha abafike khona ukuba lenkululeko.
Uqhubeke sithi ukwakhiwa kwe-museum leyi kakulani lezombusazwe.
Ngoba ayisikho thina esikufunayo. Thina esikufunayo ukuthi abantu bazi ngenkululeko yabo. Whether ungowephathi yangale kumbe iphathi yangapha, thina asikhethi iphathi yakho. Njalo phela futhi asifuni ukupromota any party ezomba ngazo. Thina esikupromotayo, esikukhuthazayo yikuthi abantu bazi Zimbabwe namhla ngingazithi iZimbabwe. YiZimbabwe eyavela. Sike unikunika umzekeliso. Wena njengomuntu right now,
kumele wazi ukuthi ubaba wakho ngubani, ngosababa ngisakubani, ubaba yena wazalwa ngubani, wayethwa ngubani ngesikhathi
sakhe. Ingcitshi kwezembali yeZimbabwe umnumzana Mthembu Hadebe uthi kuqakathekile ukuba amazwe wonke agcine imbali yawo. X3 Hadebe. Kodwa enye ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkosana Dlamini uthi uZulu weZimbabwe akakuboni kuqakathekile ukulondolozwa kwembali yelizwe.
Siyakuqakathekisa kodwa nothi kangako. UZulu noma eqakathekisa into zamamuseum angakuthandiwe kubona uhulumende esebenzisa izigidi nezigidi zezimali esenza izibunjwa eletha njalo ezinye izibunjwa zikuthiwa zivela kubo-England zilethwa lapha ekhaya. Le yinto esiqede imali isikhwama sikaZulu sizananzelela ukuthi isithombe samkuyanehanda sithethe inkalakatha lezimali.
Indawo leyi izakuba ledolobho elizakwakhiwa ngemali esuka emazweni ehlukeneyo awezekazi le-Afrika, njalo kuzakwakhiwa kulo uncedisana phakathi komanyano owe-African Union. Idolobho leli eliseceleni komuzi ohlala abaningi owe-Warren Park eHarare lizakuba lehotela, izitolo lokunye. Lokhu kuzakwenza libe yindawo engethekelelwa ngamanye amazwe labaselizweni yokubukisa imbali yezwekazi le-Afrika. Ngimele isizwe 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll luqale namhlanje elizweni lonke jikelele endaweni ezingaba zinkulungwane ezedlula ichumi 11,100. Ikomishini le ivulele lolugwala leziphathamandla zamabandla ezombusazwe azancintisa kukhetho ukuba zizibonele ngokwazo ukhetho ukuze ukhetho lwenziwe emgceke ukuze kungabi lokuqelibezela. Isikhulumeli sekomishini ebona ngezokhetho Isaac Mnumzana Jasper Mangwana utshele iphephandaba le The Herald izolo ukubana ikomishini le iphiwe izigidi eziphose zifike kukhulu lamadola eMelika $83 million ukuqhuba ukhetho lomnyaka ozayo. Imali izasetshenziswa ukudinda amavoti, ukufundisa uZulu ngokhetho lokubhadala ezinye indleko ezitshiyeneyo. UZulu uthi ikomishini yeZEC ikhangelelwe njalo ukuthi izakwazisa namhla ukuthi ibikhangelelwe ukwazisa namhla ukubana izigaba eseziqunyelwe izabelo zokuvota ama-constituencies yiziphi. Isigaba seMathebeleland sikhangelelwe ukwehliselwa izabelo zokuvota ngoba kulabantu abalutshwana kakhulu abenelisa ukubhalisela ukuvota kulezi zigaba. Uluhlu lwababhalisela ukuvota elizweni jikelele lulamabizo abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. UChris Gande weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Khaliphani Phukeni njalo ungusenetha wakoBulawayo.
Ngibingelele msakazi, ngibingelele abalalele emakhaya. Into enhle leyo ukuthi zekhi sivulile amabhukayo ukuthi abantu babuye bezobona basuthiseke ukuthi indlela izekhi yenza ngakhona izinto noma ukuregister kwalokho abakwade bekwenza kuhambe ngendlela. Laba abaregistile bacheke babona ukuthi amagama abakhona ngempela. Ayinto enhle vele, idemokrasi njalo. Kwamanye amazwe njengalani eMzansi asonto emangaza kangako. I-IEC vela akulalamsinto, i-process nje ehlali iyenzakala kuma kundawo zonke zabamunicipal and whatever ma offices. Ungangena lapho kuyabe kukhona konke kwezinto zokhetho, ufike ubheke ubone ulungise lokho okulungisekayo. So ma ezekhi la engazibona isifika lapho ukuthi abantu abalankinga layo ngaleyo ndlela bayithembile nje abethuki ngayo, ayabe sisebenzile ngempela.
Ngokubona kwakho kukhona yini okungenziwa yikhomishini yeZEC ukuthi abantu bathembe impumela ezaba khona ingasoze iphikizwe? Kukhona yini abangakwenza?
Ngicabanga into ezifana nakhona ukuthi bavule incwadi zabo bethi abantu abeze bezobheka, hayi kuzohamba a long way. Nokuthi njalo kungafakwa imithetho yokuthi mazokukhethwa umuntu angayenza kanje noma behave kanje disqualifywa, ukuthini ukuthini, konke lokho kuzosiza. Bazame lokuthi uyakubona ukuthi mazokuprintwa kuprintwa ngendlela leyo ukuthi abakubonakali nje lokuthi yini eyenzakalayo. Kumele nje ukuthi Zeki iqale ukubehave ngendlela enikeza abantu ithemba lokuthi yini eyenzakalayo. Enye into mina ngiyibona iqhathekile ukuthi mase sizoya ekhethweni, angithi i-electoral code ingayenzeka kudlule konke lokho, iZeki kumele ukuthi ikhuphe imodeli lokuzen ballot ifake nje noma emaphepheni laduze lapho kuzovotwa khona, abantu bengayelaphana begetsi, abantu laphana benje laphana sebekwazi ukuthi okay liyabe limi kanje, mina ngiyafika laphana mfaka u-X ngifakela uba. Ake sibone ukuthi bazoyenza kanjani njengoba uhlelo lwabo luzoqala nje. Funa ke sixoxe nje ngemva kwamaviki amane or so. Kuyabonga Msakazi.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngocubungula ezombusazwe njalo ungusenator wakoBulawayo. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ikoBulawayo. Ulive talk lamhlanje sikhangela ukutshengisela ukuqoqa ukwenziwa eZimbabwe ngolwesine, abantu bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kufe abantu abathathu ngensonto kusihlwa emavinkilini eIndiana lapho okuthengiswa khona ukudla ngemva kokudutshulwa ngomunye ubaba. Amapholisa athi esinye sezakhamizi sakhonale ebesithwele umbhobho sibuye samdubula lo baba. Kulabanye njalo abantu ababili abalimeleyo kuleso sehlakalo. Kokunye ukuhlolisisa okutsha okumayelana lokudutshulwa kwabantwana abalichumi lesitshiyangalonye lababalisi ababili esikoleni saseTexas kukhanya kusolwa abomthetho abagoqela amapholisa ngendlela abaphatha ngayo isehlakalo sokubulawa kwabantwana laba. Bathi baphuza ukuzobasiza baze babulawa. Lokhu kubhalwe embikweni olotshwe yikomiti eTexas House of Representatives ebicubungula leso sehlakalo. Umculi odumileyo waseMelika uJennifer Lopez uchade lo Ben Affleck, laye odume ngokulingisa emifanekisweni yamafilimu ngensonto eLas Vegas, Nevada, ensontweni engenwa abantu bechayela imota drive-in. ELeGhana selikhiphe umbiko mayelana lomkhuhlane osubhahlasela obizwa ngokuthi yi-Marburg disease. Umkhuhlane lo okumuli nye le Ebola virus ubonakala ngokopha, ngoqhuqho, ngokugijinyiswa isisu njalo lokuhlanza. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, igcizelele lo mbiko yathi njalo kulabantu ababili ababulewe yilo umkhuhlane esigabeni se-Ashanti eningizimu eGhana. Okwamanje iWHO ithi isahlolisisa abanye abantu abangamachumi ayisitshiyangalonye abacatshangelwa ukuthi bathintana lalaba asababhubhayo abangabe bathelelwa umkhuhlane Marburg disease.
Abesifazana bamukela ngenjabulo indlela eseyasungulwa ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba eye-World Health Organization, WHO, yokuhlola imvukuzane yomlomo wesibeletho ngokuqalela ekuzihloleni wena ngokwakho eye-self-sampling. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lokuhlola abesifazane kudingwa ukuthi selikhona yini lelo gciwane elibangela imvukuzane yesibeletho ele-human papillomavirus, HPV, umuntu ezenzela yena ngokwakhe i-self-sampling cancer screening ehlelweni lwensuku ezintathu oluqhutshwe nguhulumende esebenzisana labe-Population Services International, PSI, National AIDS Council, NAC, abenkampani yakwele Germany ye-Kaigen, abe-Diagnostic Laboratories, kanye labe Zimbabwe Ladies Golf Union, obelusenzelwa eHarare Royal Golf Club. Omunye wabomama asesebatsha abangazake bahlolwe imvukuzane yomlomo wesibeletho, uNkosazana Nozipho Ncube, oleminyaka engamatshumi amathathu lantathu, njalo eyisakhamuzi seHarare, uthi ubone kufanele ukuthi ahlolwe esebenzisa indlela ye self sampling.
Ngayengaba lo aunt wakagula ngekhensa sebone ukuthi ngcono ukuthi ngithese kathesi kuseseduze mboni ngoba yakhe wayithesa isistage yakhona yayisi-advanced.
Ugogo Murandu wasemazowe oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lasithupha ngomunye wabathakazelele indlela yokuhlolwa esithi lokhu sekungokwesibili ehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho sewake wenza lokho ngendlela yevi yakhe.
Zvinoda kukurumidzirwa uchingogara uchitariswawo. Ukakurumidza kubatwawo ichatanga zvinokurumidza kurapwa.
Umuntu kumele ahlale ehlolwa sikhathi sonke iyelaphela ma uthe waphanga watholakala ukuba isikhona leyo mvukuzane. Ukuzivikela bathi kuqakatheke kakhulu kulokwelatshwa, yikho engihlezi ngikukhuthaza abantu ukuba makwenziwe isikhathi sisasekhona.
UNkosazana Lisa Mahlupheka owenkampani ye-Diagnostic Laboratory Suppliers njalo engumeli wenkampani yakwele Germany i-Kaigen eZimbabwe okuyiyona etholisa impahla yama-cervical cancer care HPV test esetshenziswa ngabesifazane phansi kwalolu hlelo uthi asebekunanzelele ukuba beyithakazelela kakhulu indlela yokuhlolwa.
So thina sithi i-WHO, i-World Health Organization, yona ithi for i-primary screening for i-cervical cancer kumele sitheste i-virus yangkhona ezayenza ukuthi i-cancer ibe khona.
Ulandisa ngamanyathelo asezothathwa ngemva kokuba umuntu etholakale elalo lelo gciwane le-HPV.
Asikuchiyo njalo, hayi, sizaqhubeka lawo ijeni le and you get free treatment. So thina sisebenza le Population Service of Zimbabwe, yibo abayenza ama-chest lawo, njalo nje yibo abaza treat abantu.
Okhokhela inkampani yakwele Germany ye-Kaigen emhlabeni wonke jikelele uNkosazana Simona Grantis uthi lumhlobo wemvukuzane uvikeleka lula nxa lithe latholakala masinya lelo gciwane eliwubangelayo lalapho sekutholakele ukuba isikhona imvukuzane yakhona.
As per WHO statistics, we have still worldwide more than 600,000 women diagnosed with cervical cancer per year.
Singakhangela inombolo zabe World Health Organization abesifazane abedlula i 600,000 abatholakala bele cervical cancer umnyaka munye ngamunye abedlula i 50%. Bakhona bengabe belahlekelwa umphefumulo.
Abenhlanganiso ebona ngezomdlalo wegolf yabesifazane iZimbabwe Ladies Golf Union bathi bakubone kufanele babambisane labanye ukuqhuba lolu hlelo lokuhlola abesifazane abaleminyaka esukela kwengamachumi amathathu kusiya phezulu ngesikhathi bedlala umncintiswano wabo womnyaka we-annual Zimbabwe Ladies Amateur Stroke Play. Umkhokheli walenhlanganiso ebona ngezomdlalo wegolf kuhlangothi lwabesifazane iZimbabwe Ladies Golf Union unkosikazi Margaret Vera uthi kuyajabulisa ukuba sebezwisisa ukuqakatheka kwempila kahle yabo kanye lokuhlolwa kumikhuhlane etshiyeneyo abesifazane eZimbabwe.
All I want to say is that we need to be proactive. We need to make the decision for.
Engingakutsho ukuba kumele sibe ngabathathela phezulu, sibe ngabantu abathatha izinqumo ukuyahlolwa kube ingxenye yempilo yami yansuku zonke. Singaze salinda kuze kube kubi, sesibona izibonelo zakhona, sesiqala ukuzivuza ukuthi kambe sekukhona na osekonakele.
Bathi ugwalo lwe cancer registry elizweni luveza ukuba imvukuzane yomlomo wesibeletho i-cervical cancer kuyiyona esemqongweni ukuthatha imiphefumulo yabesifazane eZimbabwe, njalo kuyiyona ebangela uqonga kwenani labatholakala belayo. Lanxa kuyimvukuzane enqabelekayo ma ithe yabonakala isikhathi sasekhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
UZulu uyakhala ngendlala lezinsuku weZimbabwe ngoba intengo yokudla ezitolo ikhuphuka mihla ngemihla. IZulu lalo kalinanga kakuhle lonyaka okwenza emaphandleni khona okuvame ukuba le ntengo ephezulu kule emadolobheni umumo ube mubi kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakamuzi saseDede umnumzana Stanley Torima ongukhansela njalo walumango.
Umumo muvi kakhulu Chris, umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lakhokhela khona edithi. Abadala uyabona ukuthi izinto zisamanga kakhulu. Uhambeni kwabantwana besikolo uyafika khona ngalo uzwa ama-reports ukuthi umntwana lo hlala suku zonke ecela ukudla kwabanye uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le. Umumo kawukho right. Mina njengokubona kwami njenge okay, ingathi iwange district ezeho kulendlala enkulu iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusabe kube indawo yokuthi singakhangela ukuthi abantu bathele ukudla okuyeneliseyo ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside. So khathesi izulu lingananga kuhle kuwesi kulendlala liyane ukuthi umuntu ozangezwe indlala ake ngabe kwazi, but indlala engikhuluma ngayo indlala enhlala ngiyibona indlala layo every day ngiyibona suku zonke. Abantu bathwele nzima, uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwanisa ukuthola isitshwala nje bazazobona ukuthi isitshwo sangibona bangasithola njani. But sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district umhlubulo wemandebeleni la. Indlala inkulu, indlala inkulu okuthi iveni lingangibonanga lapho esigabeni lapho engikhokhela khona ukuzibuyela lodwa liyabona ukuthi abadala bathwele nzima, abadala balendlala wange district yonke. Sonke njengamakansela sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala leyi, but ayikho khonokho ukuthi zabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya. Isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi i-district yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya. Bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na?
Iyahambiso lezi ezifana nalobo World Vision abakaqalisi ukuncedisa abantu, even yona i-social welfare ikaqalisi ukuncedisa abantu, but sikhangele ukuthi yena uhulumende yena ngokwakhe ebe nguyoqalayo because nguyo labantu abalenjala yona le. Ama-non-governmental organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise, but siyabe siqala ukuthi ubaba womuzi laye ebone ukuthi abantwana bagebela babalambile. Hayi umumo awukho right. Bazabuya siyakwazi World Vision bazabuya labanye inhlanganiso ezitshiyeneyo zizabuya, but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlala ikhona. Uthi ezemelele sive sigade yini entabeni sikhulume sisezintabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sekule indlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuyakumelele ukuthi benanzele ukuthi isikhathi nxa sesikhamba sisingakangeni isikhathi somuntu kando vele sivetikali suruku wana kuti avandu vaya niku ukuza avandu vaya duweka erizeva lapa vaya duweka lapa ima panjeni vaya duweka kukuti kunzima of course nga uchero umundu wa usuta isu zonge kumchero kuti avandu vaya lamba uya venga suzi kuti ukulamba u hindu enjani azizamu kukuna kuti venga inzo mbono wanu kupani suuti kulo ulo wema ndiverende especially yoni wange district veipa nisile masinya kule njana inkulu inyabonga kande
Mnumzana Stanley Tori maisaka muzi sasete iti. Silu kubwa gila pa ushelo letu la lamshanje. Uvalilisa yon Prophetess Jeremiah.
Yalonga ngugula lela wenu. Asibege ituwa ilfana yusasa ku Studio 7.
Kusugela ngu 7:30 kusia ku 8 o'clock ntambama kusialo lezindaba ze Zimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa yenau muririmi rweshona
Lilan
murara zvakanaka muri yeZimbabwe